engingakusho ukuthi yes yes nami sike indaba yakho ngizwile sibi bengingaxoxaxoxa lamanye ama lawyers who are involved a day or so ago who are on the ground ama lawyers who are on the ground besitsho bona ukuthi no they are having problem ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama clients abo lelo thuba lokuthi bakhulume nama clients abo vele base balincwetshwe e court ngaphi e court abaliphiwa lelo thuba base babantu labavotshwe kahle bavalelwe ngalezi kuma stocks kuma sales and ama lawyers are denied access and then lase prison abanye ngoba kuthiwa babevotshwa bangavele e court base babengaphiwa ibail abantu bakhona bonke babengaphiwa so bangabotshwa bahanjiswe eprison kami prison ama lawyer angalandela khona ngale babese besike vele batshele ukuthi hayi asibivumeli ukuthi libabone ama clients so yiyo into enkulu kakhulu ekade sihlupha ama lawyers yona leyo ukuthi ama clients abo kavunyelwa kabavunyelwa ukuthi bababone ngoba udaba lwakhona belulubi kakhulu kokuthi Law Society of Zimbabwe ngisukana nje lezi ezidilileyo ihambe yayabona u-Chief Justice u-President wethu we-Law Society uhambile wabona u-Chief Justice lo Secretary wethu wayambona u-Chief Justice ngodaba lona lolo u-Chief Justice unfortunately ukuthi nakakulani ukuthi angaliwenza kayisuye owatshela ama-magistrates ukuthi bancwetshe izibotshwa lezi ibay so yikho-ke khonokho okubuhlungu akade kuphathisa ama-lawyers so but nizwa kuthiwa I think kusukela izolo kumbe namhlanje umumo ngani usungconywana ngoba sebevunyelwa ukuthi ama-lawyers asevunyelwa ukuthi abone ama-clients
sizwa kuthiwa kuke kwaba lesikhathi amagqwetha kade sesithi angagcina lawo etshengisela ngendaba yona le
yes 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 bebekhuluma nje amagqwetha kuma-platform athize ukuthi hayi lokho esihlangana lakho asikaze sikubone njalo ayisiyo nto eqhubekisa phambili ama-human rights abantu so ukutshengisela ukuthi udaba lwakhona lubi kakhulu amagqwetha abanye akhona ikakhulu amancane lawa abesesithi hhayi thina njengoba besenza ukuthi singabi lama-powers okungangcono ukuthi lathi sihambe ezitridini